Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Studio 7 years old, Tom Tara 12, Umpalagazi, 2021, Moke Tube. And the Venice 2 Lamtanji. Remember the Umkutan COVID 19 in Zimbabwe. Obulele abantu abayisithupha izolo.
Umkhuhlane lo masabe zulu we COVID 19 lo. Xa singawunanzelelanga umkhuhlane ozabhidliza imphefumulo eminingi.
Ibandla le-MDCT zelifuna ukuxotshisa edale lepharlamente ukuzuzana Thokozani Khuphe.
Xa umuntu esetshile ukuthi kaseyilo lunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa.
Kodwa abalandeli bakhe bathi ngayindawo uMakhuphe.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Kuhle.
Sebe baningi abezombikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47.
Ngithanda ukuxwayisa uzulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze information.
Sizalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abayisithupha 6 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe kwathi bedlula inkulungwane ezintathu 3004 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezinye lengxenye 4735 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe bafika phose izigidi ezine 3.9 million kuthi-ke asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Uhulumende uthi umkhakha omutsha we-Omicron uyamemetheka elizweni. Usithutha Mfundo Swelayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo masabe zulu we-COVID-19 lo xa singawunanzelelanga umkhuhlane ozabhidliza imphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo, ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile, kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo, suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linanzelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu.
Usikhuthwa Mfundo Solayo Ngwenya usebenza esibhedlela sempilo hospital ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MGCT elikhokhelwa ngumnumzana Tatius Monzora kubikwa ukuba selifuna ukuxotshisa edale lephalamende uNkosazana Thokozani Khuphe labanye abaqotshengelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni owe-Ordinary Congress oza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UKhuphe uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. UKhuphe uthi ufuna ukubona wonke okwethulwa lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lephalamende ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lephalamende kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi sisethulwa ngumama uKhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lidale lelunga ledale lephalamende. Hhayi, akusebenzi njalo ebandleni lethu. kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovindileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla, uyaxotshwa.
Kudube uthi akukhanyi okwenziwa ngumakhophe.
Okumele sikunanzelele yikuthi i-National Council leyo umama ukhupha akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono sitsho ukuthi yena kafuni ukuthi i-Congress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyane labo bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eli yilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamamkhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Abalandeli bakakhuphe bathi uMonzora usethwalise nzima uMakhuphe, ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMatabeleland ukuba sebesekela uKhuphe. Umnumzana Lungani Ndebele, ilunga lebandla le-MTCT, uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures, njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hatshi, lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma-structures engaka Dr. Khuphe. Asisoze sesabe even lathi nxa bengathi bazasixotsha, asisoze sivume ngoba sivikela iparty. Asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual, thina silwela iparty. Lokho asisoze sikuvume, asisoke sikuvume sibili. Okukhona yikuthi lawa ma-structures amajebeleli azohlala eku-Dr. Khuphe, njalo sizakampena ngezinga eliphezulu siwatshela, sitshele umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhlaka 27 December last year. Kube lo mona, sokulomona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze sibone.
UNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu, sizabhala amaphetshana ama flyers, sprint ama flyers, siwajike eMatabeleland yonke le, siwahlale eMatabeleland yonke le. Sizabathi kampena strongly, hayi kancane. This is not a secret. Mina ngwami angifuni ukwenza kube yisecret. It's not a secret. Ofisa ukubatshela, kabatshele. Kahamba abatshela, I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esemthethweni weparty yethu, asifuni sibili. This is going to be a battle of Harare and Bulawayo. Asisoze sikuvume thina njengabantu bakoBulawayo. Bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza, kodwa ngapha hayi, abasoze baphumelele ngapha eMatabeleland.
Kasenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amapolisa athi asebophe abantu abafika phose inkulungwane abagqekeza ezindlini zabantu, ezitolo lezinye indawo. Kusanda kujutshulwa isotsha litshontsha, njalo sokubotshwe elinye lomunye owayelipolisa ngesikhathi lisanda inani labezomvikela abatshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule sotsha eladutyulwa lapha uMnumzana Joseph Nemayifa eChad Gombe eHarare litshontsha endlini yakhe, kwathi omunye njalo wokubutho osebenzelana laye wabotshwa. ifota leli utarokora omunye wabantu abathathu ababulawa nemayisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe bechontsha besebenzisa i-AK-47 leminye imibhobho yebutho. Unemayisa wayekuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukujontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeni samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyat uthi sebebophe abantu abafika phose 1,800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze i-information njengoba kathesti abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi sibe kathesti bophe amahala angu-849 ama-armed robbery cases.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation yesilayo kathesti elizweni lonke lapho ama-crickpins lawa walezimota walembhobho njalo yalanda amathula wonke abahamba bekolomba izindlu bekolomba ama-companies besenza lakwanesithina ama-armed robbery cases.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yamasika ezigebengu ezisebenzelana nabezomvikela. Omunye wabadlalela evalweni umnumzana Mathews Thole sakamusi Harare.
Siyabona amapholisa lamasosha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Inkosikazi Nomsa Hadibela uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini khathi eziningi uthola kuthiwa ngendlu kasiphatheleni ezitolo emashopu yabo imali laba abasebenza kuma-mine ama-robberies akhona asemaningi. Sala abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona ngani amapholisa namasosha engabe ephambili e-leader abantu laba benza ama-robberies lawa ngoba ama-robberies akhona enziwa ngobunono obukhulu.
Umnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende kumele fazise umthetho lapho ukubhekezwa lokhu sekuningi la amasosha namapholisa labanye babo ama-ex police lama ex soldiers asebeqekeze kakhulu armed robber asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngabathi uhulumeni sokumele fake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusiyenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisosheni.
Umongameli ebazali mnangakho usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho. Ukhuze amasosha namapholisa esithi akumelanga sedlelane lezigebengu. Ngimele isifiso 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Wezemaphandleni lamhla sikhona ngale ke eDaluka eLupane esabeleni seMaterial North lapho sibonga khona lo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya wenza inhlelo eziyeneyo ezokunceda uZulu. Baba Ngwenya siyawamukela kuhlelo.
Kulelanga elihle likhona liqanjwe nguhlabezulu khonapha eDaluka kakhulu laba abangena amaklabhu la akugogelela ogogelela ngiwabiza ukuthi ngamavaisali aisali kumbe silki kude kakhulu ungasebenzi ibaledisiliki kuyazwakala ngoba i-saving and internal lending community bonke laba bantu bayi-176 engibahambelayo babone kufanele bebe lelanga elihle lokungenzela kumbe ukungibanga abaza bebabaza kakhulu lapho esihlala khona betshela lo mhlaba ukubana hayi nangu undoda ozinikeleyo osiphakamisileyo usisuse lapha nanku sesibeke lapha bona bazitsholo yikho bayikhipha isihloko esihle esisibonayo kuthiwa khona who is Morven Ngwenya.
Akusele okuningi okwenzakala khonapho-ke eDaluka.
Abazali njalo-ke kula abanye abakhatshana abafisayo kubana hhayi siyaphosa laphana lathi sikhwameni sona esongwenya lami kuningi ngufisa ukuthi ngikuphakamise ngoba isanda esihle bakithi ngisiphayo uNkulunkulu yatho ezincwadini zakhe lami njona ngiyakhonza ngakunjalo-ke lami kuningi engakukhangela njengakathi sisikhangele abampofu kona hapo abagcina izintandane yadobha lami okuncane ngifake khona phana ngcedise la kunya kudetha phakathi kweni ukuthi hayi sengiyenze lokho ngoba labo bayenza njalo bagcina izintandane zabo bagcina lapha bathenga amabhuku bathenga izifuyo ezokuthi begcine zona izintandane abalazo fonke bekubonga ngonguwe ngoba iCovid-19 ikhona ibaphazamisile kodwa ke bona bayenelisa kubana okuncane abantwana behamba esikolo bedle ekhaya noba indlala ikhona ukuthi sifile climate change ingavumi umumona lwesona umkhathi bengavuni lutho kodwa ngokuncane bakwanisa ukuthi ke belale bedlile sikubiza sithi stable lapho kunjalo ke inamba yami ngilinikeze +263 775 875 822 0775 ngqobe lapha ekhaya eduze 875 822 +263 775 875 822 Ngomoveni ngiyabonga.
Ake olamhlazi malapha uhlelo lwezemaphandleni. Besilomnumzana Moveni Khelisa Ngwenya ukhona ngale ke edaluka elopane esabeleni semathebelele North.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zezabelo ezimbalwa okube lezulu lesikhukhula zithi kulabantu abafika ikhulu 100 abangabe bekulwele izulu leli e-Arkansas, e-Illinois, e-Kentucky, Missouri, e-Tennessee. I-Reuters ibika ukuba izulu leli kube lilomoya omangalisayo lama-tornadoes libhidlize nezakhiwo ezigoqela ifektali yokwenza amakhandlela, indawo ye-Amazon ethengisa impahla, izitolo, izindlu lokunye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende wakhe usencedisa ababhekane nesehlakalo lesi. Umongameli Cyril Ramaphosa namhla ube ngomunye wabahambe esikhumbuzweni sika-FW de Klerk waba ngokugcina kwele South Africa wayephethe isifunda sikahulumende wobandlululo obhubhe ngolwezi. Waziwa kakhulu ngokukhulula uMui uNelson Mandela wahlala ejele okweminyaka engama-27 years. Uthi kakhulu loMandela bathola isithoko se-Nobel Peace Prize. Uhlangothi lwe-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights selukhuthoze ele-Libya eselibisele ekhaya abadabuka kwele-Sudan abafisa ukuphephela kulelo lizwe. Kubikwa ukuba baqothwe eGunfuja le-Al-Kufra Detention Centers ngenyanga epheleleyo. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lobaba inyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga.
Kunjani khona ngapho bandla?
Ezilo siboni ngoba khona kufanele ukuthi yalubana abantu bahamba bayibika lapho kwakuvele kubikwa khona.
Ye vele yikho esikhuluma ngakho lamhla-ke kuhlelo lwethu lwamasiko. Singathi-ke vele izulu lalicelwa njani njalo sokutheni? Akusitshele ngamafitshane kulokho Ngwenya.
Lalicelwa ningakani kuyiwe ezindaweni lapho okuphelwa khona izulu izulu edula ezilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abaqondana lakhona lokho.
Singathi-ke sokwathini njengoba ungazani akungala kusekho phela
abantu sebangena amacawe ngamalanga amazilo ongolwesithathu wafika beyabuzela bezenza abakhuthelelo ngelanga lozilo bona basebenza emasimini.
Singathi khona vele kucelwa izulu kwakucelwa njani? Akutshela abantu kolapha ngamafutshane wabo.
Ezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kuna abantu sebabani yibo abahambeli okuyakucela izulu. Hhayi nje wonke umuntu olabantu abakhonjana lakhona lokhu.
Bakhona kathesi kumbe kuveleka basekho njengoba sizokuthiwa-ke le njelele sokwabanjwa le mbiza.
Bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike ngoba izinduna esezikhona ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiye sa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko hhayi nepolitiki loba ngani kufanele ukuthi into kufanele bayazi ukuthi induna ngeyosiko ayisiye epolitiki lebo kambe baholiswa kwezepolitiki kodwa okwabo baholisela ukuthi kube yibo bakhokhelela abantu engancengi uhulumende induna ifanele angincengi ngoba izimoto abazithengelwayo imithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna.
Ye, siyakuzwa kakhulu Ngwenya. Nxa ukuthi ungavala khonapho-ke, cebisa abantu ukuthi benzeni ukuze ukuthi kuvuselelwe usiko lolo.
Ngenduna ngenduna, kuyaziwa izizwe ezazivele ziqondane ukuyaqhelela abantu izulu. Kufanele kuvuselelwe lokho, kungakakuyeyisa. Induna ngayinye ngayinye kayigcine esigabeni sayo, ngoba induna yosiko. Ayisiyo nduna yani, izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lapha sixoxa-ke le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu baba uNgwenya, ungadingelwa kusasa ba. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ke ilizwi lethu lokukhumbuzana lokuvuselelana umoya sizalithola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi nambili. Sizabala nje amavesi amabili u-4 no-5. Verse 4, wambamba wamfaka ethilongweni wamnikela emaviyweni amane, ilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePasika. 5, ngakho-ke uPetru wagcinwa ethilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Indaba le iphezu kombuso othiwa nguHerodi, nguye nxa kukhulunywa ngokuthi wenza lokhu lalokhu, nguye-ke loo Herodi esizwa ngaphezulu ukubana wayesenzela ukuthi athole udumo emehlweni abantu ukuthi bathi inkosi elesandla esilukhuni esilakho ukugobisa labo abangavumelani lomthetho wakhe. Kodwa-ke inkulumo yami yona le emfitshane nje omzuzu elandelayo, ngifuna ukuthi ngithi mina njengoba sizothiwa uPetro wafakwa etilongweni, baningi-ke abantu abafana loPetro abaphakathi kwamatilongo athiyeneyo. Itilongo yindawo engela ukukhululeka, yindawo yokwenziswa lezinto ongazifuniyo, ulalele lamagama ongasoze uwakhwabithe kodwa ungela lutho ozalwenza, ngobana ubotshiwo isibotshwa usentilongweni, wenza lokho okufunwa yilabo abayagcina intilongo. Baningi-ke abantu-ke esingathi basentilongweni ezithiyeneyo. Uyabona nxa unesandla esilula sokulwa lomlomo olula ukuxabana labanye abantu. Kuyafana ufana lo muntu osethilongweni lona lelo, yili tilongo lakho lona lelo. Ngobana awuhlalisekanga, awukhululekanga. Kwesinye isikhathi uzame ukuphuma kodwa wehluleke ngobana ubotshiwe yiloko okukubophileyo. Iningi labantu bangaze bathini, bayazazi ukuthi bayini. Itilongo labanye kungaba njengoba ngitshilo ulaka olungelangqondo lalapha egumeni, umuntu okhahlela yonke into aze akhahlele le nje akakhululekanga ngobana ubotshiwe umoya lo ukuphonga ukukhahlameza abantu. Omama nabantwana badlala uklubhu, kuve obaba badlala uklubhu ngenxa yabanye omama labo abale kukubutshwa imimoya yolaka olungelamsebenzi olungakhiyo. Abantwana labo baze baphakamisele izandla lapha egumeni behlala besilwa bona bodwa ngobana basethilongweni lethimoni lomoya omubi kabakwazi ukuhlalisana kahle. Abanye umuntu uzondela nje into encane osengozondile osengelwayo, kutsho ukuthi lowo muntu uswela ukuthi abantu bamkhulekele, njengoba kuthiwa kuvesi 5 khe bayibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Ngasibakhulekeleni bona abantu abasematilongweni ayitshiyeneyo. Abanye ungaze umbone ehamba umuntu engathi ukhululekile phandle kodwa ngaphakathi usentilongweni, kuningi okumphambanisayo okumncitsha kanye lokukhululeka lenkululeko kumele abe layo. Asikhulekele baba thixolungileyo, sicela ukukhululwa emathilongweni ngamunye amunye. Lelo thilongo esiphakathi kwalo siyakucela ukubana ukhulule abantu bakho bathole ukukhululeka lokhu owabadelela khona emhlabeni. Amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo. Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors selilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngozibandlela kwele Cameroon. Abaphethe okwamanje inhlanganiso yeZifa sebekhethe uNorman Mapheza ukuba umqeqeshi walo. Uzasekelwa nguMandla Mpofu, uTaurai Mangwiro no-Energy Murambatoro. UBenjamin Mini Maruwari ukhangelwe ukuba laye uzancedisa uMapheza njengoba ekuqembu leZimbabwe Warriors Under 23. Kuyaqhubezela okumangalisayo kunhlanganiso yeZifa okuxotshwe khona iZifa Board luhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo luthi kabenzi kahle umsebenzi, kodwa iZifa Board iyawala lokhu. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo. Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa ejele lepalamende Nkosazana Thokozani Khuphe, kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe. Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama-AK-47. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube.
Ya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.